Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesine mhla ka 18 kwenkwezi 2023 ngosithandekile mhlanga endabeni zethu namhlanje. Umongameli Filipe Jacinto Nyusi wele Mozambique yena osekwethekelele neZimbabwe kwensuku ezintathu uthi ilizwe lakhe lele Zimbabwe lilobudlelwano obuqinileyo njalo obujabulisayo. Izakhamizi zePlum Tree ezigabeni ezibalisa koMvimba, eJujume, koNdolwane lakomakhulela zithi impilo yazo isengozini enkulu ngenxa yezilwane esezigxile impande kulindawo njalo eseziqede izifuyo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Umongameli Filipe Nyusi wele Mozambique yena osekwethekeleleni eZimbabwe okwensuku ezintathu uthi ilizwe lakhe lele Zimbabwe lilobudlelwano obuqinileyo njalo obujabulisayo. Uqhubeke wathi inhlonipho iphiwa owaba ngumongameli wakuqala weMozambique ekhululekileyo uMui uSamora Machel ayipheleli kuye kodwa ngeyabantu bonke belizweni lakhe. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ekhuluma esendaweni lapho okwakhiwa isiphala solwazi oluphathelane lembali yempi yenkululeko yamazwe awezekazi labensundu eyeMuseum of African Liberation eHarare, uNyusi uthe ilizwe lakhe liyajabula ngokuhlonitshwa kukaMashel kumbali yale imuseum.
We would like to commend you, President Nabakufo.
Siyathaba ukuba umongameli Mnangagwa osegcine ukubambana okwabekwa nguMashel, uMandela labanye abalethe iAfrika ebambeneyo ikakhulu phakathi kwezombusazela komnotho. Lokhu kukhulisa ubungane bethu.
UNyusi uthe ilizwe leZimbabwe lile mbali yabantu abazimisele ukulwisana lendubo ababhekane lazo besithi ukwakhiwa kwezikhumbuzo ezifana nalesi kuqakathekile kakhulu. Lokhu kusekelwe ngumongameli Mnangagwa yena othi ele Zimbabwe liqakathekisa ubungane le Mozambique.
I assure you of Zimbabwe's commitment to the successful implementation of our bilateral undertakings.
Ithembisa ukuba ele Zimbabwe liza kwenza ukuba ukusebenza kwethu kusancedisa ekusebenzeni kwethu umlandu wethu ukuba sikhulise ubudlelwano bethu.
Indawo leyi izaba isikhumbuzo salokho okwenziwa ngabalwela impi yenkululeko ikakhulu umsebenzi oyenziwa nguSamora Machel yena owanikeza amaqhawe elizwe kakhulu abeviyo lezandla indawo zokusebenzisa velisa uhulumende ka-Ian Smith. Kodwa isikhulumeli se-CCC umnumzana Felix Mafa uthi kumele leZimbabwe liqakathekise ubungane lithathe okuhle okwenziwa kwele Mozambique okufana nokwakhiwa kwemigwaqo yalezinsuku.
Sithanda ukubonga this relationship kodwa sibona ingabi ngezano yodwa. Zanu is not Zimbabwe. Zimbabwe is not Zanu. Lokho ngithi izanu ayisiyo Zimbabwe, Zimbabwe ayisiyo Zanu.
Incitshi kwezombusazwe umnumzana Bekezela Gumbo uthi ele Zimbabwe liqakathekisa ubudlelwane lamazwe akuzokwazi le Afrika ikakhulu ngesikhathi sokhetho.
Ashuwa kakhulu u-ED leZanu PF ukuthi ama-all weather friends akakudala alokhe behind them. Ngoba kumele siku-understand in the context of shared history during liberation ukuthi kuzomnika i-solidarity ukuthi we are behind you. So in terms of bringing democracy, democratic elections, uNyusi is one of these authoritarian leaders that we have in the SADC region. So it doesn't change anything.
Emkhosini munye uMnangagwa uphinde wathi amazwe awezekazi le-Africa azimisele ukuqinisa ubudlelwano bawo ukuze imisebenzi yentuthuko efana lokuthengiselana nakwezinye inhlangothi iphumelele. Amazwe omabili athembise ukuthi azaqhubeka elobelana izivumelano zokusebenzelana enhlangothini ezishiyeneyo zempilo phansi kwezinqumo zokuhloniphana, ukwethembana nobungane. UNyusi njalo ukhangelelwe ukwethekelela endaweni ebekwa amaqhawe eye-National Heroes Acre engagqibi uhambo lwakhe lokwethekelela eleZimbabwe. Kulolu hambo alugqiba kusasa ube khatshwe ngumphathi ntambo wakhe ubona ngezobudlelwane lamanye amazwe, unkosikazi Veronica Makamo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Inkokheli zomdabo emangweni wenduna umvuthu ziyakhonona ngabathi kwenziwa ngabanye abebandla eliphikisayo le-Citizens Coalition for Change. Iyeza ukuzothatha izakhamizi kakhulu abasakhulayo behugwa ukuthi besule amabizo abo lapho ababebhalise khona ukuvota emaphandleni besiyabhalisela edolobheni le-Victoria Falls. Kubika uNokuthaba Dlamini esefolosi.
Lokhu kuphume emhlanganweni owenziwe yile inkokheli yomdabu loZulu isithi lokhu kulakho ukudala inhlupho ezingaphambanisa intuthuko yalumango. Ekhuluma kulomhlangano, umgcini sihlalo wesigaba sakomvuthu umnomzana Paulus Ntini uthi abasakhulayo laba babuthwa ngamabhasi besiwa emahofisini aweZimbabwe Electoral Commission besiyabhalisa kutsha. Uthi lokhu kubangelwa ukuthi amakhansila awedolobheni le-Victoria Falls iningi lawo angawe-CCC awasela balandeli abaningi kulandela ukwetheswa amacala enkohlakalo ephathelene lezokwebiwa komhlabathi.
Okumele kunazele badala ukuthi yebo kambe lingakuvumela khona lokho, ngoba sometimes umntwana uyabe phiwe okuyi-$5 and uthabele i-$5 then usukhohlwa ukuthi impilo eyakusasa sisakha chani kweze development badala kuyasitimaza.
Umnumzana uzamani Ncubelaye ugcizelele kulokho.
Bebafumba this is mali ukuthi abantwana bayethenga izidakwamizwa bebese bebuya besiba luhlupho lokubana behlukuluza abazali sebenathe babhema izidakamizwa nemali le abaye beyiphiwe yilaba bantu. Kuhlukuluza kakhulu ubuphathi besigaba.
Unkosikazi Mawela Moyo esinye sezakhamuzi ebesikulumhlangano uthi yena uyaqala ukuluzwa lolu daba.
So nxa abantwana bona bezocutshwa la besiyavotela kumbe bavotela ukhansili we-Falls, akati kuncedani manje? Kutho ukuthi laba abantu laba kutho ukuthi kube impambaniso, ngoba umntwana abantwana ngathi special olutsha luyabe lungazanjo. Kodwa ngisoze ntingi lapha ekhaya, mina ngiyevotela ukhansili we-Falls.
Kodwa umgcini sihlalo we-CCC esabelweni seMathebeleland North umnumzana Prince Dubeko Sibanda uthi kukhona okunuka santungwana kulolu daba.
Anguboni ukuthi osokuludubo kungabe sokuyikuyini nxa abantwana besuke kwenye polling station kumbe basuke kwenye ward, kodwa ngaphakathina kwenduna yabo ukuthi bevotela e-Falls lapho abavele bejayele ukudlalela khona. Angikwazi ukuthi kuthiwa i-vote buying, yuyaba i-vote buying osevotile mbani evota nga. Njalo lizama ukusitshela yini ukuthi bazama ukusitshela ukuthi khona abantwana bakomvuthu bachiphe kangaka okokuthi sebengathengwa ngama-$5.
Ibandla le-CCC lokhu liphakathi kokugoqa uluhlu lwabantu abazalimela kukhetho olukhulu lokudinga amalunga edale lephalamende, amakhansila lomongameli. Umongameli Emerson Mnangagwa ukhangelelwe ukubika yiloba yisiphi isikhathi usuku lokuqhutshwa kokhetho olukhulu olukhangelelwe ukwenziwa lonyaka. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngikomvuthu ngingunokuthaba Dlamini.
Izakhamizi zePlumtree ezigabeni ezivalisako Mbimba, eJujume, kondolwane leMakhulela zithi impilo yazo isengozini enkulu ngenxa yezilwane esezigcile impande kulindawo njalo eseziqede izifuyo. Zithi abogatsha lukahulumende olubona ngolondolozwa kwemvelo lenyamazana zasendle kumele baphuthume basuse izilwane lezi ezigabeni zingakabulali abantu. Sixoxele sakhamizi sakombimba umnumzana Mokhi Ncube.
Izilwane zibhokile kolapha saphela impomo sathi tiitiki from Jerry Shomolo,
Izifuyo zibamba ziphi kahle kumbe kazikhethe
kazikhethe kodwa ke kakhulu inkomo ziphelile kuphela inkomo kuphela iqiniso lihle banengi phela manje ngakuza abantu abakhule from nje imba umapha usiyakhona nejithuko abadala abasiphelele izifuyo ziphelile phela ayinto yokudala inkomo kakhulu inkomo
ababona ngokulondolozwa kwemvelo lenyamazana zendle bona bathini nxa likhuluma lapho
singakwazi ngoba sinokhansili sizoba nochairman wecampfire kuthiwa ngosikhumbuzo la sasike siripota kuye kodwa sake sabona kuchaye amapicture nje kuphuma lawo kuchaye iinto ezingu-4 ngihambi ngabo-January then zaziyi zibekiwe kodwa kelapho sizikhangele so owabathethi kunezilwane asikabathithi kodwa labo bavumela wabathethi thini ukhansili uthi uyaripota mina nje nginomuntu kuthiwe izolo ngafonelwa ngenye inhlanganiso angiyazi ngokuthi amafoni ami aphethe ngaphi from Blawayo zethi ngabancedisana lafoni aleko bebuza ngempilo ngagcina ngisithi ayi kungcono ngikunikeze ukhansili the chairman wecampfire ngilandele lezinto engizeleze likhulume lawo bagcine njele liphendula namhlala ngobengibuza kodwa ukuthi ziyahlupha kodwa lesithi lisibeke khulume lokhansili.
Lo ngumnumzana Mokhi Ncube isakhamuzi sakombimba ePlumtree. Sixoxe njalo lo councillor wesigaba umnumzana Zuleki Nyathi yena othi sokuthunyelwe abazingeli kulezi ndawo ukuyathungatha umkhondo wezilwane lezi ukuze zisuswe ebantwini.
Engingakutsho ngamafitshane yikuthi izilwane zikhona sibili zintathu ye abantu bakhathazekile izifuyo inamba nje ethize engasezwe ngiyiqedisise sezizabanjwa sibili ikakhulu inkomo lamadonki ye hayi sikuripotile bakhona kuground ama game scouts etha kuground lo hunter etha kuground bazama ukudinga nalezo zilwane angikwazi sibili ukuthi zicatsha ngapi ngoba siphakathi kwemngcele ye game reserve yewange le Tsholotsho kubuye futhi leBotswana nganqanye so masi patrol akasikwanisi ukuchapa siye kulezo ndawo so sibizi sibili le community yababona bebuya belonda bedinga bebabuzisisa ukuthi kubonakeleni kulomuntu kalo ngapi imizamo yenziwa minengi sibili Ntunga.
Lo mnumzana Zuleki Nyathi ukhansila ka ward 10 ePlumtree obexoxa lo Ntungameli Nkomo we studio 7 isikhulumeli sogatsha lwezendle olweZimbabwe Parks and Wildlife Management Authority iZimparks. Umnumzana Tinashe Farao kaphendulanga imibuzo esimthumele yona. Ezinye izakhamizi zithi zicabangela ukuthi izilwane lezi zalethwa ngomunye umlungu oqhuba inhlelo zenyamazana emabhongane. I-Studio 7 ixhumane laye njalo uthe uzayiphendula imibuzo yethu. Sizalazisa impendulo yakhe kwezinye izindaba zethu. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, umongameli Joe Biden welemelika ukhulumisane lenhloko kahulumende yeJapan umnumzana Fumio Kishida ngokuqinisa ubudlelwano bamazwe omabili phambilini kokungena umhlangano omkhulu owe-The Group of Seven Summit, umhlangano we-G7 owenzelwa eHiroshima uzaqala kusasa ngolwesihlanu. Inkampani yamandla kagetsi kwele South Africa e-Eskom ibika ukuba ilakho ukwengeza isikhathi sokucitshwa kukagetsi elizweni lonke lonyaka ngesikhathi somqando ngoba kungaba lodubo lokukhangelelwa ukulungisiswa kwesikhatshana esifitshane esilandelayo. Ngolandela ukwethulwa kwezijeziso ezetheswa labo ababephenywa ukuthi bengabe baphatheka yini kudaba lwenkohlakalo olubikwa luvezwa ngumsakazo we-Al Jazeera lokumiswa kokuhlaziya lolu daba edalele iPhalamende, abalwela ilungelo loluntu kanye labezombusazwe sebeveze imbono ehlukeneyo ngalolu daba. Ugatsha lukahulumende olwe-Financial Intelligence Unit oluyilo olwethula lezi zijeziso lithi akutholakanga ubufakazi obuveza ukuthi abaqanjiweyo laba abadala icala. Usomlomo wedale lePhalamende umnumzana Jacob Modenda uyena uthi udaba lolu ngumlando wamapholisa lababona ngezenkohlakalo elizweni hathi iPhalamende. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lomnumzana Mbuso Fuzwayo, ingcwethi yecubungula izombusazwe kanye lomnumzana Ambrose Sibindi, isiphathamandla senhlanganiso yeZimbabwe Congress of Trade Unions leyobulawayo Progressive Residents Association onguye osungula lingxoxo.
Indaba le ithe iphuma kumphakathi sasikhangelele ukuthi bona ababaqanjwayo njengabantu abakhulu ababambe ama-ofisi amakhulu esithi ngama-public office, sasikhangele ukuthi masinya uhulumende kuyafanele ukuthi ahle babe ngabantu ababanjwayo bafanelwe. Indaba yokuthi ichungwe yabe ngabantu ababotshiweyo. Ngalo okungenzakalanga ukuthi besikhangele ibona bodwa bengakabotshwa la ama-public office ababambileyo bahle bathiyele ezosikhundla ngenxa yalokho. So-ke kulusisa ukuthi sinohulumende othi nathi sizesegcekeni sikhangele ukuthi thina ilizwe leZimbabwe abantu angabayanga kulokutshonta kulobugwelegwele kulabahuquluzibeni esasebeqanjiwe okusegcekeni sikhangele ukuthi hhayi lutaba luzasebenza kwenza ukuthi abanye bafundele khonapho ukuthi umuntu oganga izimbabwe wenziwani lele ngezinye indlela kusegcekeni ukuthi ubugwelegwele lwawenziwa abantu ababili abathathu kumbaba kuyinto esingathi nayi-syndicate kutho ukuthi kuyigroup yabantu khona abaphezulu. So kuyinto elusizi kakhulu izakhamizi izisebenzi lento zilosizi kakhulu ziyabacapha kakhulu kungani ebulala izimbabwe.
Mnumzana Fuzwayo ungathini ngalolu daba?
Hayi, vele kokuqala okuzothi kuvume njengelizwe yokuthi ukuthi kuthe kule freeze kwakuyindlela nje yokunikeza abantu impression yokuthi sebelisana nobugwelegwele eZimbabwe. Ubugwelegwele ubuphisa uma ungumuntu ongasekelani nohulumende eZimbabwe. Into ongayibothela yokubana ujikisane nombusazwe okhona, ukutshontsha utshone uwabheze umnotho welizwe wenze santando akwethusi.
Mnumzana Sibindi ungathini ngokuthi uhulumende layo uthi ulesizathu sokuthi kungani engaluqhubeli phambili udaba lolu, uthi akulabufakazi obeneleyo?
Esingakuzo ukuthi uhulumende kalasizathu okufanele abe laso, ngoba inotho le sikhuluma ngayo igodle lelalelitshontshwayo belihuquluza ayisilogodle kahulumende, kuligolide labantu beZimbabwe abazimbabwe abadubekayo abayelizwe abathwele kanzima i-economy esileyo okungela industry ezibhedlela kwela mithi kanti imali ziyatshontshwa. Abantu bebekhayele ukuthi hawa abantu uhulumende kabuye ebantwini, ngangohulumende olalelayo kumbe uhulumende wazi into ayenza abuye ebantwini, kube ne-commission efakwayo ibuye ebantwini ikhulumisane labantu. Abantu batsho kufanele kwenziwa labo bantu bethi besiya ngale mthethwandaba besiya cuzinda kodwa i-public ithile kuthona njalo singakhohlwa phela ukuthi yileya nto yosento yokuqala lesi sinidileyo leyani yamadiamond ekhumbulayo yonke yemarange eyadisapplayo emaledubeko.
Kuyezwakala ingqobe isikuwe mnumzana Fuzwayo
ukuthi sikhangele ukuthi labana abantu bazabotshwa iZimbabwe ungasukela ezikhathini okhadi dube batshontsha. Baningi abantu abetheswa umlando wokutshontsha kodwa hhayi akunamuntu osebe wakubotshelwa khonokho. Abantu ababotshwayo ngabakhuluma ngokungabuswa kuhle. So ngibona ngazathi uma sasingabe sijabulile labo abajabulayo singabantu abaphila komunye umhlaba kasikazisi labo abasithetheyo ukuthi sithethwe ngabantu abanjani njalo kutshoni ngabo. Hayi akusina ukuqinisa ukuthi akulabufakazi okweneleyo. eqinisweni vele abantu bona labana babekhontana kunobufakazi ngokuthi uzibani uzakhipha imali, imali yangkhona izakuya kuzibani, enye ebandleni enye yangazi. So akunanto entsha laphana. Uma ungakhumbula zinengi into zabo-Henrietta Rushwaya, baningi abantu nje okube nobufakazi kodwa amacala angkhona aphelele ngayo aphelile ngoba they are politically correct. EZimbabwe okuqakathekileyo yikuthi wena i-political belief yakho inga okokuthi sibuswa njani, hhayi akuqakathekanga lokho.
Mnumzana Sibindi, uthini ngokuthi idale lephalamende selivinjiwe ukuthi lihluze lolu daba?
Ekufanele indaba ingene ephalamende ihluze, sokuxoxwa ngayo kubuma isinqumo sokuthi sisuka lapha siyanga. Kodwa ungananzelela uhulumende ofana naye uthi wayivala indaba ephalamende and wayabivala ngospeaker ophalamende. Kambe uspeaker ophalamende okwakhe kuthi kuphela agqugquzela abantu abaqoqe ukuthi abanike indlela yokuthi badiscuss. Kodwa la sesimbona ukuthi usethethe uhlangothi oluthile ngoba phela laye uvele ukhona ngale kuruling party. Wayatshelwa ngaphandle ngale ukuthi ungafika ephalamende indaba ilethwe ibambe kanje, ibambe kanje.
Ungasigqibela lingxoxo mnumzana Fuzwayo?
Mina ngibona ngazathi vele yona iparliament ifuthi siya eqinisweni is a serious let down ebantwini beZimbabwe ngoba ngabe bethi le parliament e-aggressive iparliament ekwazi ukwenza ama-check and balances we-executive. Okokuqala ifuze ukuthi vele bekungala umuntu odeza ezabuya eyistophe leyo nto ngoba ama-parliamentarians ngabe sekwathethwa e-committee e-investigating iparliament separate from e-executive ngoba kwafuze ukuthi at-times even dophethe ilizwe iparliament impeache ngoba kungani kunenge i-executive engakwenzanga kuhle and engakwenzanga kuhle ubusezibuza ukuthi ama-parliamentarians ukugangokunje kusenzakala kwathini ngakho.
Lo ngumnumzana Mbuso Fuzwayo, ingcwethi ecubungula ezombusazwe, kanye lo mnumzana Ambrose Sivindi, isiphathamandla senhlanganiso ye-ZCTU leyeBulawayo Progressive Residents Association, esixoxe labo bekoBulawayo. Abazali sebethethe ithuba lokuba baqale ukuhlaziya inhlelo zemfundo ezishiyeneyo phambilini kwensuku ezabekwa ngohulumende zokwenza lokhu. Udaba olusegudwini ukuthi uhlelo lwezifundo lwe-continuous assessment learning activities ikhala solusenza izifundo zibe ngumthwalo onzima kubafundi kanye labazali. Lokhu kubikwa sekudala ukuba ihlekana lalabo abazuzayo benelise ukuqhuba kuhle izifundo osokuchiya phandle abaswelayo. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ugatsha lwezemfundo luhlele ukuba ngeviki ezayo mhla ka-23 kanye lo-24 Nkwenkwezi. Kuqhutshwe ingxoxo eyokuhlaziya izifundo zohlelo olwe-continuous assessment learning activities ikhala olwaqala ngomnyaka ka-2021. Abazali koBulawayo sebeqale ukuxoxisana ngokwabo ezinkundleni zokuxhumana eze-social media belungiselela ukuya kwethula imbono yabo ngeviki ezayo. Unkosikazi Helen Mpunzi, umzali ophatheke kungxoxo zekhala, uchasisa ngenjongo yokuxoxisana njengabazali kulungiselelwa eyeviki ezayo.
Sibone kuqondile ukuthi siqale ukuhlaziya ngokujulileyo ikhala ngoba inasmuch as i-affecta abafundi, kodwa lathi njengabazali sesikhathele, umzali usephenduke waba ngumbalisi.
Unkosikazi Ntombizodwa Mthunzi, omunye wabazali, uthi ikhala ilenkinga eziningi ikakhulu kwabasemaphandleni lasemzini ehlala abaningi emadolobheni.
Ukuqala ngekhala, too expensive, asiwakwanisi ukuhandle ama-demands angkhona. They are too expensive. So kube le challenge yomntwana ofunda emakhaya ohlala logogo. Akula nto ezayenza, ugogo kala mali, ugogo kakwazi lutho ngekhala le.
Umnumzana Themba kuye moyo, isikhulumeli senhlanganiso yababalisi e-ATUS, uthi uhulumende ucathamele abantu ngokungabaphi isikhathi sokunxusana lokuthi balimukisane ngalolu hlelo.
Okwakuqala, i-ministry ibiye le mbuzo yabo abangafuni ukuthi kuxoxiswane. Imbuzo le ifuna impendulo abazikhangeleleyo. Akuzange kunikezwe isikhathi sokuyenza isimemezelo sokuthi abantu babekwazi ngalolu hlelo luyenze isivuka mpunzana.
Umnumzana Ekel Ncube umgcini sikhwama wenye njalo inhlanganiso yababalisi eZimbabwe National Educators Union uthi kufanele ababalisi baphiwe ithuba lokuveza eyabo imbono.
Yona iqondile sibili curriculum review consultation. I 2 days lezi zingani zinde kakhulu ngakhaya ukuthi kuqashwa ngo-8 amagrupu ama-stakeholders angabantwana, angabazali, lamanye ama-stakeholders generally ama-community leaders uwa-divide njani. Abanye ubanike u-day 1, abanye ubanike khonapho ke indaba yakhona ayicace ukuthi kumele senze njani.
Ngeviki edluleyo umsekeli kamphathi ntambo wezemfundo umnumzana Edgar Moyo wazise ukuba ugatsha lwakhe luzaqhuba ingxoxo yokuhlaziya inhlupho ezidalwa zinhlelo zemfundo ezaqala ngomnyaka ka-2021 phakathi kwakhe abazali labafundi bebonisana ngalezi nhlelo. Kodwa-ke kungxoxo eziqhutshwa manje ngabazali sokuvele ukuba ngenxa yobuningi bomsebenzi wezifundo zekhala abazali bagcina bencedisa abafundi ukwenza okufunekayo. Okunye osokuvamile ukuba ababalisi balobele abafundi ngembadalo ethize. Okwenza izifundo lezi zibize imali eyehlula iningi labazali ikakhulu abasemaphandleni. Ngimele iStudio 7 kobulawayo ngingubathabile Masuku.
Siyabonga bathabile. Kusenjalo abalimi bathi ukulima kusetshenziswa indlela zokulondoloza ezemvelo njalo ukuvimba ukukhudumala komkhathi kwenza ukuba bangalazifuyo kumbe amathalakitha okulima begebhe amagodi amancane kubalethele isivuno esithe xaxa, kubika uGibbs Dube.
Abalimi abaningi eMatabeleland bathi sebangena kuhlelo olubizwa ngokuthi yi-intwasa olubanceda ekulimeni kuhle njalo lekufuyeni ngemfanelo imbuzi lezinye inyamazana. Okwamanje abanye babo bathi sebelima ngezandla besebenzisa ukuthiwa ngugatshompo. Bagebha amagodi amancane emasimini befake umqhuba wezifuyo kumbe imvundiso yezemvelo behlanyele umumbu kumbe amabele. Unkosikazi Patience Ndlovu uthi kuyanceda kakhulu ukulima lokhu okulondoloza ezemvelo.
Ukulima usebenzisa ugatshompo kuqakatheke kakhulu sebulimi ngoba kuya-accommodate umuntu onke. Indaba ngisithi kuya-accommodate umuntu onke okokuqala, xa kuyikuthi ungumuntu ongenelisi ukuthi uthole ukusebenzisa i-tractor ngoba i-tractor ifuna imali, uyakwanisa ukuthi usebenzise ugatshompo. Nxa ungela nkomo inkabi zokuthi ulime ngazo, uyakwanisa ukuthi usebenzise ugatshompo. Indaba ngisitsho njalo ngoba ugatshompo ukuthi ngesikhathi sobusika uyaqalisa ukucenta, ucente lapho ufuna ukulima khona, ugebha amagoda akho ungasebenzisangani i-trade.
Unkosikazi Ndlovu ohlala eGwanda uphinde wathi ukulima lokho okubizwa ngesilungu ngokuthi yi-regenerative agriculture kulondoloza amanzi.
Kupreserve amanzi indlela zokuthi one uyagebha igodi, izulu nxa lisina liyangenisa amanzi egodini, igodi lelo ubusulivala ngotshani. Xa izulu lisina amanzi ayangena egodini, xa uvale ngotshani which is mulching kuyapreventa ukuthi amanzi a-evaporate masinya aphume egodini kuhle kuwome khonapho akwanisa ukuthi lese izulu linile this week lihlele 2 weeks lingananga, isilimo sakho siyabe silokhu esihlakaniphile ngoba phansi-ke belokhu kulobu manzi. Ugatshompo uqakathekile futhi ngoba uyenza isivuno esiningi ukuthini, umquba awuphombi ukuchithiza nje njengemasimini kumbi wakwani. Nxa kungukuthi ungofaka iwakwani ufida igodi lakho, igodi ufida exactly lapho okwazi ukuthi ihlanyelo yakho uzayifaka khona, akufanani lokuthi ulime.
Lingakhohlwa uhlelo lwe-Life Talk lapho okucutshungulwa okubhekane labesifazana abafisa ukungena kwezombusazwe. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Yimi usithandekile Mhlanga, ngikhonapha eWashington DC. Kulabo-ke abafuna abafisa ukuthi-ke vezwe ezinye indaba zethu, lilakho ukuya ku-VOA News, voandebele.com.